Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ka 3 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle welamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Esikuthoyo yikubani ukuthi nxa umgabe engasilalelanga thina njengama unemployed graduates eZimbabwe eseza kuyenza sizahamba elizweni lonke jikelele emakhaya endaweni zonke akulandawo esizayithiya sizahamba sifundisa abahlali beZimbabwe iconstitution.
Kube lokutshengisela kwabontanga bomanyano wethajamuka sesijikile bekhonona ngodaba lokulethwa kwemali yama-bond notes osekusondele eHarare.
I-MDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi umgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona because ungananzela ukuthi i-constitution ye-MDC si-amendwa nxa uMorgan efuna ukwenza olunye lutho singakhayela indaba yama-vice president naleyo. It was very clear ukuthi uMorgan wayengelawo amandla okuthi appoint o-vice president.
Ibandla le-MDCT lamhlanje libelile umhlangano wenkokheli ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana kulethwe ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili. Umongameli Barack Obama ukhuluma ekugcitshweni lamhlanje emhlanganweni wabasakhulayo wobohlelo lweMandela Washington Fellowship. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa kade ehlome kanzima abhaxabule uZulu obetshengisela ikhonona phezu kodaba lokusungulwa kwama-bond notes. Uhulumende athi uzowaletha kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Kwalinyazwa abaningi abagoqela intatheli zindaba ezinhlanu ebeziphakathi kokuthapha indaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngenye yengoma ebihlatshelwa ngabekade betshengisela ukungemukeli ukulethwa kwemali yephepha sebevela chiya incwadi yabo yesikhalazo emahofisini womphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Unkosazana Michelle Mukoronji ngomunye wabagqiba izifundo zekolitshini yeyunivesithi olokhe engakatholi umsebenzi.
Esikuthoyo yikubani ukuthi nxa umgabe engasilalelanga thina njengama unemployed graduates eZimbabwe eseza kuyenza sizahamba elizweni lonke jikelele emakhaya endaweni zonke akulandawo esizayithiya sizahamba sifundisa abahlali beZimbabwe iconstitution ukubana iconstitution yabo ibavumela ukuthi benze njani.
UBoniface Bwanyire laye ngomunye njalo wabaphuthe izifundo ze-sociology ngomnyaka ka-2015 otshengise ukukhathazeka ngesimo eselizweni.
Ngagraduate ngiyi-best student. Kwi-economy enormal, once you graduate uyathola umsebenzi. But lapha sigraduate ukuthi siyehlala endlini. And silokho sikhula, abazali bethu bakhona, basikhangele silokho sikhula endlini. By now abazali bethu kumele bese beretire, sebe sedla ezindlini.
Kwasekelwa ngu-Isaac Phiri ophuthe izifundo zakhe ngomnyaka ka-1999 ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Umgabe masiko. Mina ngithi umgabe ngasiye sodwa. Sifuna ukwakha izwe lethu and he's standing on our way to build our nation. Yes. And sisho njalo ukuthi ama-bond notes asimafuni ngamathisho ngasiphe sihambe se-toilet.
Bebekhona labo abafundisi kulokhu kutshengisela ababalisa umfundisi Reason Ngwenya ongumsekeli womkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe.
And when ama $10,000 yakho e-bank, kusasa uzoso kuthiwa $10,000 yakho liyana singama-bond notes, kuzokuba kuyinto enjani? Ama-dollars akho, ama-US dollars akho ayabe seyengaphi? Uyabona ukuthi oka-2008 kwakunzima, but owakathesi kuzaba worse. Imali yami izoba iye ngapi? 10,000 yami ngiyifake ebhenki i-US dollar. Kusasa manje sengisiya withdraw bese kuthiwa i-10,000 lena siyini? US dollar lena siyini? Singama-bond note. Imali yami siyephi?
Ucuku lwamapholisa aluphelelanga kwabekade betshengisela, kodwa uZulu obezihambela uzibone esehlanganiselwa laye kwajikijelanwa ngamatshe kwabulawa amafasitela ezimota lapho okuhlangana khona umgwaqo uNelson Mandela lo Second Street eAnglican Cathedral. Isikhulumeli senhlanganiso yeOccupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi kulihlazo ukwenza kwamapolisa lokhu njalo kuyisibonelo ukuba sekumele asuke ebukhosini uMgabe.
Lokhu kutshengisa nje ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe vele kaqakathekise iconstitution yalapha eZimbabwe, wephula umthetho nje ntando yakhe, kavele kasesabi, kasiqakathekisi thina esampumsebenzi wokuthi asimelele thina abantwana beZimbabwe.
Intatheli zindaba ezijaywe kabuhlungu zibalisa uChristopher Mahobe owe-African News Agency, uTendai Musia Jiriyo we-BBC, uHarumtasa we-Al Jazeera oloba ezimele uLawrence Chimunu kanye lo-Aida Methu we-Financial Gazette. Baqhubeke behlabela ingoma ebezichothoza ubukhokheli bukaMgabe abakade betshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo ibandla le-MDCT lamhlanje belilomhlangano wenkokheli we-National Executive kunye ledale le-National Council owenziwe ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana kusebandleni leli okwalethwa yikukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili lokuqondisa isisekelo sombuso webandla ukuze samukele abasekeli laba. Abasekeli bakaTswangirai sebebalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri. Ukufuthelana kulethwe yikuba uTswangirai ubikwa wahlala phansi eyedwa wasekhetha abasekeli bakhe esephula isekelo sombuso esithi kumele kube lomhlangano wamadale omabili ukuze kube lenguquko engekho esisekelweni sombuso webandla. Kulabasekeli ababili bebandla abaselo ludaba emthethwani ndaba besithi uTswangirai kumele engavunyelwa ukukhetha abasekeli laba. Umhlangano walamhlanje uke wamiswa kulandela ukuphoselwa kwentuthu ehitshwa emahofisini aleli bandla iHarvest House ngamapholisa kulandela ukutshengisela kade kukhona eHarare okwenziwe ngabantu kade besithi uhulumende engalokothi asungule imali yohlobo lwama-bond notes. Umsekeli webandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uze wasiwa esibhedlela ngemva kokuhitshwa intuthu. Unobhala jikelele webandla lele umnumzana Douglas Monzora utshele iStudio 7 ukuthi kuvunyelwene kwalungisiswa isisekelo sombuso webandla. Kodwa enye inkokheli ebisemhlanganweni lo engafunanga ukuqanjwa ngamagama ithi lanxa kulotshwe ezinye inhlamvu zesekelo sombuso webandla bekungela kuvumelana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
I think iMDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi uMgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona, because ungananzela ukuthi iconstitution yeMDC siamendwa nxa uMorgan efuna ukwenza olunye lutho. Singakhayela indaba ama-vice president yena leyo, it was very clear ukuthi uMorgan wayengelawo amandla okuthi appoint o-vice president, but waqala waba-appointa wasehamba wasesiyatshela ke i-National Council ukuthi khona i-amend i-constitution ukuthi kumvumele khonokho. So mbonakani ukuba lezi zikhathi ukuthi uzibuze ukuthi kanti bayi-movement for democratic change enjani nxa bezabawesi kulo Mgabe xa sekufikwa ke entweni ze-democracy, because uzananzela ukuthi uMgabe i-constitution yakhe ezanu uyayilandela. Lapho afuna ukuyitshintsha khona yi-make sure ukuthi khona yi-rallies abantu ukuthi beyitshintshe, engakenzi lutho. So I think when it comes to respecting i-constitution, kwesinye isikhathi uMgabe uba ngcono kulo Morgan Tsvangirai, ngoba uMorgan Tsvangirai i-constitution yakhe vele yayisithi president we-MDC umele eserve ama-terms ayi-2. Sesilaye for 16 years engu-president we-MDC. So kuyatshengisela nje ukuthi khonokho athi u-democratic ngakho ambona ukuthi uyikho khona, bese ngizibuza ukuthi angaba ngumongameli welizwe vele kuzaba njani.
Manje nxa ukhangele khona lokho okwenzakalayo, ubona ungani kuzayenza ukuthi aswele na usekelo ngokhetho oluzayo?
Mbona ngani uMorgan indwangu yakhutugaza kudala, angimboni esiba le chance ngenxa yokuthi bayehluleka ukuthatha umbuso besabambene bele power. Ye uMorgan ngokwakhe is more appealing ebantwini, kodwa ungakhayela-ke ukuthi sekube nama-MDC amaningi kakhulu ku-MDCT konokuba inda uvice president abayithu kuzayenza even MDC ke even weaker. So angiboni MDC in its current form ithatha umbuso ngo 2018 unless bangaforma i-coalition nabanye abantu, but still i-issue ze-leadership zenezi will be a problem yase futhi mbane yathathisa i-CP school.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ebekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ikhansile yedolobha lakobulawayo isithole imvumo yokusungula indawo ezimbili zamangcwaba okulinyathelo elikhangelelwe ukwehlisa udubo lokusilela kwendawo zokungcwaba izihlobo kulabo abafelweyo ngoba iluveve extension cemetery yiyo yodwa ibilokhu isasetshenziswa. Unompumelelo Moyo sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva komhlangano lentatheli izindaba, umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangezile Joe uthe udubo lokusilela kwamangcwaba seluseduze lokuphela kulandela imvumo asebeyitholile yokuba iphumula South leMarvel Cemeteries emahashula yizo indawo ezintsha esezizasetshenziswa ukubeka ababhubhileyo.
Sesize sazuza imvumo yokuthi fake kugazethi indawo yokubeka asebephumule bethu ephumula South lasemahatshula.
Unkosikazi Joe ethi lokhu kutsho ukuthi i-council isizamele ithenge eminye imithina emibili yokugebha amangcwaba ngoba abalawo ngeke wenelisa ukusebenza endaweni ezintathu.
Ngenxa yokuthi kumele sehlise indleko eziya ekuholiseni izisebenzi, ezinye eminye imizamo esiyenzayo ukuthi sithenge imitshina yokwenza eminye imisebenzi. Kungakho ke khathesi silayo umtshina wokugebha amangcwaba, kodwa ke lokhu kumele sikunanzelele ukuthi kutsho ukuthi kulabanye abantu asebephuma umsebenzi ngenxa yomtshina. Kulusizi ke ukuthi imitshina le iminingi layo kayenziwa lapha.
I-council iveze ukukhathazeka ngokuthenga imithina yokugebha amangcwaba kwamanye amazwe vethi ngabe ilungisa kumankampani akobulawayo. Unkosikazi Joe uthi imithina emitha le ayilethi imisebenzi ebantwaneni bakobulawayo njalo yehlisa inani labaqhathwa yi-council.
Kuthi nga imitshini yayenziwa khonapha kobulawayo kumbe eZimbabwe at least, kodwa kobulawayo particularly ukuthi yenziwe ngabe yenziwa lapha, ngabe siyakwazi ukuthi abantu esibakhiphe emsebenzini ekugebheni amangcwaba bazakuya emanda besiyakwenza leyo mtshina. Kodwa okwakhathesi kutsho ukuthi imisebenzi leyo kwenza imitshina yenzakala kwamanye amazwe lapho esithola khona imitshina. Kungakho siyafisa ukuthi nga amanda ethu ukuthi abantu benze imitshina khonapha kobulawayo kuvuselelwe, ngoba nxa sizakhupha abantu emsebenzini sisenzela khonokho ukuthi kube yi-30-70 sigebhe ngemtshina kuthi nga kule ndawo khonapho kulungiswa leyo mtshina.
Izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwendawo zokubeka izinini lapho zitshonile obesokusenza isikhathi sokubeka sibe masina, njalo abanye behambe umango omude ukuya eluveve extension cemetery. Ikhansili layo yamukele ngenjabulo imvumo ngoba isikhathi lesesiside belinde ukuphiwa imvumo nguhulumende, kungathi ngabe umbuso wezabelo owe devolution ubusebenza ubulawayo ubengeke abhekane lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
I-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho kwele South Africa ithi ukhetho lwamakhansili oluqutshwe lamhlanje elizweni jikelele luhambe kahle kakhulu, njalo bekulokuthula loba nje bekulenhlutshwana ezibe khona. Izizalwane zeZimbabwe zona sezitshayele uhulumende wakwele South Africa ihlombe ngokuqhuba ukhetho luze luye phela kungela muntu othi uchaywe ngamapholisa loba ukwethuselwa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Bekuntokozo yodwa kuningi labavoti abamabandla ehlukeneyo Abebe mile mzileni kusukela ngihola lesikhombisa ekuseni bevotela amakansila abafuna mele indawo zabo. Kulama bandla zombusazwe edlula amakhulu amabili 204 parties abencintisana kulolu khetho obelabantu abedlula izigidi ezimbili lesithupha 26.3 million ababhalisele ukuvota. Lobanje amapolisa abeqaphe isimo endaweni zonke zokuvotela asikho isehlakalo sabachayiweyo loba abengqatshelweyo ukuvota kwela sizathu. Iningi labavota abakhulumela eStudio 7 lethule kujabula ngokwenelisa ukuvota bekhululekile kungekho babamba ngamandla ukuvotela ibandla loba inkokheli ethile. Unkosazana Xolelwa Besu ovotele ecaweni leHope elokushinde Auckland Park eJohannesburg ubeke kwacaca ukuthi yena uvotele ukuthi ibandla libusayo ele African National Congress liqhubeke libusa.
Hayi zonqobe iparty yami ngisho futhi angingawazi ukuthi kuza kwenzakalani. Akusiyi iparty ephuma manje, iparty yabo mkhulu bethu. Since 94 ngibonile ukuthi bayenzani and I'm giving them another 100 years ukuthi sobone ukuthi bazophinde futhi basenzelini.
Kodwa ke bakhona abanye abafana lo Ntobeko Maluleke abantu bafuna ANC iphume esikhundleni ngoba isehluleka ukusuthisa izifiso zabo.
Hayi corruption hayi sekuthi ku government nama politics and everything corruption iningi kakhulu so yeah. Ngathanda ukuthi sishintshe kakhulu because the way ngibona ngakhona a future yethu ayikho right.
Ikomishini yezokhetho kwele South Africa ithi le inkululeko yokuthi abavoti bavotele amabandla abawafunayo njalo baxoxe ngakho mgceke kungabi khona okubotshelwayo kumbe okuchayelwayo lokho isizathu esikhulu esitshengisa ukuthi ukhetho belukhululekile. Le yinto egcizelelwe njalo ngumongameli Jacob Zuma ngesikhathi ezovota esikolo seNtolwane eNkandla lapho amekhona emzileni labantu bonke okwemizuzu engamachumi amathathu la emelele ithuba lakhe lokuvota.
Uma ungavoti kusukuthi uhleli phezu kwentuthuko awufuni iqhubekele phambili kodwa musuku umvota kusukuthi uthi intuthuko ayibe khona wonke umuntu wase South Africa kufanele sukume asebenzise lelilungelo ukuze babe nezwi ekuphathweni kwezwe.
Loba kunjalo ikomishini ezokhetho ithi bekukhona kuhluphayo kulolu khetho lokhu kugoqela ukutshengisela kwabanye abebengafuni ukuvota ukuphuza ukufika kumaphepha okuvota kwezinye indawo kanye lokungavuli ngesikhathi kwezinye indawo zokuvota. Loba kunjalo ikomishini ezokhetho ithi iningi lalezi nhlupho zilungisiwe ngokuphangisa abantu baqhubeka bevota. Ukuqutshwa kahle kokhetho kwele South Africa sekujayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kugoqela lo mnumzana Macmillan Ndlovu odabuka ePlumtree.
Siyamncuma kakhulu ngoba into ayenzayo le isibonelo ebantwini abaningi. Isibonile abantu baseAfrika ukuthi abantu beAfrika bangakhona ukuphila impilo abazifunayo, bangakhona ukubusa imibuso abayifunayo, bangakhona ukuphila nohulumeni obabusayo kakuhle.
Abaningi ke bathi bafisa ukuthi uhulumeni weZimbabwe afunde okunengi kwele South Africa ukuze ukhetho lweZimbabwe ngo-2018 lalo lube ngolukhululekileyo lungeladlakela. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umhlangano wokugqiba uhlelo lwabasakhulayo lweMandela Washington Fellowship olomnyaka wonalo lwePresidential Summit uyaqhubeka namhlanje sebemelele uhlangana lomongameli Barack Obama andubana ugqitshwe. Omunye wabakuhlelo lolu ngumnumzana Butholweze Nyathi, yena othi kuningi akufundile kumaviki ayisithupha edlule besemelika.
Namhlanje ngikhangelele obviously lithuwe likhulu kakhulu lokubona umongameli we-United States of America ngoba nguye umongameli oqala oyi-African American okumela in fact abantu abale skin color njengeyethu. So it's really a big thing. Njalo sikhangelele ukuthi nxa esi-addressa ekhulume kakhulu ngenhlupho esilazo e-Africa lokuthi singasebenzelana njani le-United States of America singcedisana nje ukuthuthukisa i-continent ye-Africa. Hayi sona nohambe kuhle sibili bafika basamukela kuhle kwele America sazothatha lati e-airport safeeling anthu singabantu abaqhakathekileyo. Lawo abelungu babetatazela kakhulu khanya sibili bele interest yokuthi bezwe ukuthi vele kanti kahle kahle e-Africa singabantu abanjani silizwe lilodwa kumbe singamazwe amaningi ahlangeneyo. ngafukulela ukuthi ikakhulu omama kheran ngapho eAmerica ngoba lo ngamelo oqala ongumfazi sokujengisela ukuthi omama sisukumanini lani lingesavi lingesela ngoba kodwa in general nje abantu abasha noba sile nkathazo eziningi nje kakhulu eAfrica sebenza khona kokuncane ukuthi la uthuthukise lokuthi uthuthukise ama neighbors akho lelizwe lakho sonke sekwansi kwakhe African.
Olo ke ngomunye wabakuhlelo lwe abasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship obekhuluma ikona pha e Washington DC. Emsakazweni we Studio 7 lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo lwe Live Talk. Lamhlanje ke sihlaziya ukwenzakale ekutshengiseleni kokwala kwamukela ukusetshenziswa kwemali yephepha eyamabhondi notes abekuseHarare lamhlanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo owayengumkhokheli wenhlanganiso yabahlukuluziweyo iHaven Trust. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Baba wami ngiyabonga ukuthi uyangamukela.
Ungasitshela mama ukuthi ubona njani lokho esikuzwayo kubana kuthiwa ngenyanga eyodwa kulabantwana abedlula 315 ababanjwayo bebhinywa. Ungubona njani?
Wathi ngeke ngikutshele kuhle baba wami. Ehaven laphana bese receiver labantwana abavelela ngaphandle. Yibo ikakhulu abebesiza ngale bebuya labo gogo. Angithi umntwana uhlezi lo gogo omalume lapha ekhaya babamba abantwana laba andiyena uthi ngumalimami umalimami usembamba umntwana ngakhuluma ugogo usexoxe ekhaya ukuthi akahambe lo mzukulu wakhe into abantu abangakayizwisisi ngoba abantwana babanjwa yizimini zabo abahlezi labo ababavikelayo okubi nje ukuthi isikhathi esiningi kasinanzeleli njengabantu abadala ukuthi kanti umntwana watshintsha ibehavior kwenzenjani ngoba abantwana angabale uyabona engasakhangeli bantu esehlala kube engathi uhlulukelwe abantwana laba bayahlupheka ezikolo ngoba abanye bengibabona besiya ezikolweni umntwana wakhona uhlale efike ephuzile ukufika esikolweni ama-teacher lawo ngesikhathi kawananzeleli ukuthi kanti sebabuza umntwana lokuthi kanti yena wahlala ephuzile kwenze njani umuntu lo umelela ukuthi abadala abahambe baye emsebenzini asale eqala ebamba umntwana lo engakayi esikolweni ngenye into engananzelelwayo yona leyo
manje ubona njani lolu daba
andile ababona labo khulu ungathi kule abantu baloyiwe labo khulu uyabafika sele abuse abazukulu babo abahlezi labo mina ngokubona kwami iningi labantwana okube kusenza abantwana babhinye yikuthi abantu kabafuna ukukhuluma ngento ehluphayo uyabona ngesikhathi sempilo yabakhona eka 80 eka ishiye ground abantu babe kwakuthiwa lala lo mnewenu kumbe lo dadweni phambi kwabantwana lani into yachiya enye into embi ebantwini ayikhulunywa kodwa leyo nto yayisenzakala.
Ezinye izehlakalo okungela izihlobo phakathi zingazi ziningi yini izehlakalo ezinjalo
ehome le ebeni layo mina bebe balutshwana ababa njengabantu abangaziwayo hayi so angifuna ukukhuluma iqiniso ngaphandle komntwana owabanjwa umuntu evele esikoleni like wayevelela yeah esikoleni enyathi nguye owaxotshwa ngumuntu owayengamazi kutho ukuthi lowo muntu wambona yithi umntwana wayembalekile ngabe wayemazi wayezamnelela athi nangumalume nangumza wami nangubani lokutho ukuthi lowo muntu wayengamazi nguye owake wakubuya ehome owaye ebhinywe ngumuntu angamaziyo owamxotshayo evele esikoleni
manje ubona ungani udubo lolu lungaqedwa njani
ngolomu ngokubona kwami babami khathesi into esifanele ukuthi siyenze noma siyayenza ezikolweni noma emachurchi ukuthi ungabona umali makho kumbe uyihlo omkhulu esithi hlale eduze kwami ekubambabamba ungaziwavuma sitshela abadlule sekufika labo babamkhulu labazawami bazi ukuthi umntwana oyinkazana vele kalethwe eduze even ema-preschool abantwana kabatshela ukuthi into yakho le iyafihla ungayitshengisi muntu uyitshengisa umama kuphela ungayitshengisi umama kuphela ongakugezisi ungakugeziswa ngomunye umuntu
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavaleli sabalalela
balalela abahle kumbe belingilalele mina utholakele mahlangu Mrs. Khumalo ngiyabonga ukuthi ngingakhuluma lani ingathi singancedisana ukuvikela ukubhinywa kwabantwana ngabantu besilisa kumbe labesifazane ngilibe lokukhuluma ngabafana ngoba laba bayabafana bayabhinywa labo bona laba babhinya abafana omama kababothwe labo isikhathi eside njengabona laba ababhinya amantombazane ngoba babhinyelana abantwana batshengiselana abantwana abancinyane ukuthi benze into engafanelanga ngiyabonga mne wethu ukukhuluma lawe ngalesi sikhathi
hayi lathi sibongile ubelela ngelihle
lani ngakhona ngapho libelela ngelihle
hayi sibongile lo ke bekungunkosikazi tholakele mahlangu Khumalo abesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba kwezemidlalo elamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela imidlalo enguqu ePSL edlalwe lamhlanje
Iqembu leCape United selichiwa ngemiklomelo emibili liqembu elihlezi phezu kwengalane leFC Platinum ngemva kokuba abafana bemakepe-kepe benqobe iqembu leCholojo nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eluveve. Iqembu leFC Platinum lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leqembu leWange emdlalweni obusenkundleni eMandava. Ohlohlele iqembu leCape United nguDominic Chungwa ngehlandla lesibili lomdlalo njalo limpumela itsho ukuba iqembu leli selilemiklomelo engamashumi amathathu lanhlanu njalo lokhu likundawo yesibili engalanini imiklomelo kuthi leFC Platinum lilemiklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu leCholocho liyale lokhu lilemiklomelo elishumi lambili njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane. Kodwa umqeqetshi walo uLizwe Sweswe uthi ithuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba se-PSL ekupheleni kwesizini lokhu lisasekhona.
After silandelwa ngabafana bathi manje kufanele ukuthi sesiqalisa futhi ukwakha but indlela engibone ngayo namhlanje phambili lapha kule future angiboni ukuthi kona singarevetisha ngale dlala sibili amanye amagame sizabhisa amapoints.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leHarare City linqobe leZPC Caribbean nge-2 kanya, iqembu leChapungu lichaye leTriangle nge-1 kanya, iqembu leNgezi Platinum lidle leChicken Inn nge-2 ka-1, kuthi eleBulawayo City likholele leBorder Strikers nge-1 kanya. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu namhla ebusuku lizadibana leqembu laseGermany emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano wama-Olympics oqhutshelwa elizweni leBrazil. Umqeqetshi weqembu elidlala kusigaba se-PSL uLizwe Sweswe yena oke wasebenza kakhulu labaqeqetshi beqembu leMighty Warriors uShadrack Mlawuzi kanye lwesithethelelo lwesibanda uthi ulethemba lokuba iqembu leZimbabwe lizamisana leqembu lamaJelimana. Iqembu leZimbabwe leGermany akuspire ska Group F ndawonye leAustralia kanye leCanada. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Idale laphezulu ele High Court elanquma ukubana abafuna ukutshengisela ontanga betajamuka sesijikile batshengisele lamhlanje. iMDCT lamhlanje ibe lomhlangano wenkokheli ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana okulethwe ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngilitshiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.